Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle isikhathi half past six alamukela emsakazweni westudio 7 ngolwesibili mhlaka 17 Mabasa 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje silengxoxo lomphathintambo wezobudlelwano bezimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo ngohambo lwabo ngapha kwele Melika.
Ah, wanenge singakabuyi khonapha vele sokula makampani amaningi awe America, North America particularly abanjengo General Electric abasebuya saba express ama interest so that babuye bezoyenza ama projects amaningi ekhaya.
Inkokheli zomanyano MDC Alliance ziqhuba umhlangano labo somabhizimusi beZimbabwe kwele South Africa zibazisa lokho okuhloswe yilo umanyano nxa unganqoba kukhetho oluzayo.
Thina njenge business community into esifisayo ukuthi ama-policies elizwe engatshintshatshintshi. Nxa kule consistent ku-policy it means investment yakho okutshalileyo ukuguarantee.
Kambe abebandla leMthwakazi Republic Party bazayiphazamisa njalo na imihlangano yekomiti ekhuthaza ukukhumisana umlotha?
Sasingayiphazamisa kodwa sasifisa babekwazi ukuthi indaba yemathebeleleni iyahlupha, indaba yegugurawundi iyahlupha, asidingi ukuthi size siyiphathelwe ngabantu esicabanga ukuthi bangama-beneficiaries.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathintambo kahulumende obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo okhonapha eMelika uthi iqula alikhokhelayo liyaphumelela kunjongo yabo yokuhuga osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi bayewasungula ekhaya. Umoyo ukhokhela iqula leziphathamandla zikahulumende ezigoqela umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa kanye losiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank umnumzana John Manguja labanye. Kungxoxo ayenze lo sithandekile mhlanga weStudio 7 umoyo uchasise okunengi ngohambo lwabo kanye lokwenzakala ekhaya kwezomnotho lembiko yokuthi kubonakala amasocha ezigabeni zonke zelizwe phambilini kokhetho.
Abantu be-America particularly eNew York basirisive kuhle sibili, bathabile ukuthi sivuyile sizobatshela ngomumo owenzakalayo eZimbabwe. Umumo oqalise mhlaka 24 November uqalisa ukungena kukamngameli welizwe uComrade E.D. Mnangagwa, and bathi bona sebe clear ngemvelo and ngedirection esesiyithathayo ukuthi siyilungisise ilizwe langkhona.
Okuyibo abathe bazalisekela ngobani kulamanye amazwe kumbe ezinye inhlanganiso elivumelane lazo khona ngapho ukuthi zingabuya zizosungula amabhizimusi ekhaya?
Wanenge singakabuyi khonapha vele sokula makampani amaningi awe America, North America particularly abanjengo General Electric abasebuya saba express ama interest so that babuye bezoyenza ama projects amaningi ekhaya. So yiko ke sibe siqoqa ke nje amanye amakampani ukuthi hayi kabalandile laba abasebe express interest kudala, so ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe liyakhike.
Lisuka eNew York liya ngapi khonapha eMelika?
Lapha sivele sibuye eNew York siadress ama fund managers and then siya eNew York Stock Exchange and maybe sizadlula eWashington DC so that sibe lama consultations. Kodwa sisuka lapha vele sesiye Europe.
Ama consultations elizaba lawo eDC yiwapi?
Hayi, lawo ke siyahlangana lama senators ona lana vele labanye aba White House.
Kuyini eliza wenza okumqoka sizwe lokuthi liza kuya emhlanganweni we Commonwealth okunye liza kwenza ngaphandle kwalo umhlangano kuyini?
Ha, lokho sihamba sikhuluma ngelizwe leZimbabwe ukuthi ngendaba yema business siqoqa ke ama investors from Europe, United Kingdom and lama investors from the rest of Europe ukuthi babuye eZimbabwe bazo ncediswa ukuyakha iZimbabwe singakangeni even endaweni le Commonwealth.
Njengohulumende weZimbabwe likwamukele njani lokho ukuthi selinxusiwe lana ukuthi lizobukela ukuthi kwenziwani?
Hayi, njengwa ukwazi ukuthi thina asisela ngqo esixabana ngayo Commonwealth njengelizwe ekokhelwa ngupresident Edim Nangagwa. Sifuna thina ukuthi singene futhi ku-Commonwealth. Kodwa singakenzi lokho, kumele siyenze ama-processes afunakayo. Ngoba yiwo ababe sitshele bathi simele siyenzeni, siphume. So simele sibatshele ukuthi hayi, thina sesifuna ukubuyela laphana, liyasivumela yini, so that we can then restart the formal processes.
Kodwa sesibuyela kwele Zimbabwe, umomo ubikwa ungakaguquki kwezemali lokunye, abantu lokhe befole emabhanga, njalo abanye bathakula mahluko osukhona lokhe kwangena umnumzana Nangagwa embusweni. Lithini ngalokho?
Hayi, uyabona, nxa uqalisa umomo wangkhona, uqalisa iprogram, i-new dispensation, uqalisa from minus 10, ukuthi uzefika ku-positive 0, kuthatha isikhathi. Ngiyabona uyazwisisa into engisho.
Hayi, kuyini sokukhona okugoqokileyo lanxa liku-minus? Kuyini eselikwenzile?
Yeah, into eqhakathekileyo yikuthi ilizwe limele lithengiseke ku-International Family of Nations. Ukwenzela ukuthi imali yaphandle ibuye izongena i-comfortable ekhaya. Yi-private ka the esiyenzayo, yikho sikhona apha eNew York. We are sorting out our fundamentals and we are sort of creating an investor environment eyokuthi umuntu imali yaphandle ibuye, ama investors abuye, ama international financial institutions babise imali, izikweleti sizibhadale, and then i confidence ibe khona, then imali sihlale eZimbabwe. Isihlale eZimbabwe, abantu bazathola imali yabo ngokufuna kwabo. So it's not an event, it's a process.
Sizwile njalo ukuthi lithi kuzaba lokhetho olukhululekileyo, kodwa abantu bakhonona ngokuthi kulamasotsha agcweleyo ndawana zonke kuzigaba zonke zelizwe. Kuwenzakalani?
Akula into enjalo, Standekile. If I can tell you ukuthi umuntu othiwa lisotsha in the first place ngumuntu weZimbabwe and a good trainer, but umuntu uyaguga anti. And angaguga umela aphume esisotsheni. Umuntu angaphume esisotsheni eseseyawu community leader, kumbe ajoyine politics, kumbe abe captain of industry, kumbe abe yini, kuyanzakala lokho everywhere in the world. Akutsho ukuthi therefore sokulamasotsha anjani asefakiweyo. In fact, asifuni konke lokho, and akula, and the short, long and short of it is ngamanga.
Lapha kuhambo lwenu eMelika leNgilandi lizahlangana yini lezi zalwane zeZimbabwe ezikhona lapha lixoxe la?
Sibili.
Likhuluma labantu abaningi kumbi, likhuluma labalutshwana abakhethiwe.
Well, that depends on ama-organizer ukuthi bakhwanisa ukubuthanisa abantu abangaki. Handi. Kodwa i-focus esiyenza is sidinga sifuna ama-investors, potential investors abekhaya.
Hello-ke, ngumnumzana Sibusiso Moyo, umphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseNew York khonapha eMelika. Inkokheli zomanyano MDC Alliance izolo ntambama ziqhube umhlangano labo somabhizimusi beZimbabwe kwele South Africa, zibazisa lokho okuhloswe yilo umanyano nxa unganqoba ekhethweni oluzaqhutshwa enyangeni ezimbalwa ezilandelayo. UBenedict Nhlapho besemhlanganweni lo wasipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma lapho somabhizinisi beZimbabwe izolo ntambama eRosebank eJohannesburg, umkhokeli bandla lePeople's Democratic Party, PDP, uMnumzana Dendabiti, uthi ibandla leZANU-PF belilelo kwephinyaka yonke yokubusa kwalo yikho umnotho wahle wabhazalala. Ubethi utshela osomabhizinisi laba ukuthi ibandla lakhe linganqoba ekhethweni, uhulumende wabo uzakwakha imigwaqo yesimanjemanje, apheke amagezi afika ku-6,000 megawatt ngenyanga. Likwenze njalo ukuthi wonke umuntu athole i-Wi-Fi yokufinyelela ku-internet mahala. Ubuye wethula ukhathazeka ngesikwelede selizwe wathi ibandla labo lizalwela ukuthi lesi sikwelede sesulwe hathi lokho okwenziwa nguhulumende ukufuna ukusibhadala imali ebolekiweyo.
If you are in deep distress, you are like an alcoholic.
Nxa osusenkingeni enkulu yezikwelede usufana lesidakwa esingasenelisi ukuphila singadakwanga. Ngoba ungavele uqale ukwenza izikwelede uhlala ulokhu ukweleda.
Which is the problem with Chinamasa's formula of borrowing from somebody in order to pay the World Bank.
Umnumzana Bethuthi bafuna abaswelayo baphiwe imali yoncedo ikakhulu abagogekileyo. Baza kwenelisa njalo ukugcina imali zabathatha ipentsheni zivikelekile. Bafuna njalo imigwaqo lezitimela kube ngokwakhathesi hatshi lezi ezakudala. Uphinde wanxusa osomabhizimusi laba ukuthi bazimisele uzovula amabhizimusi abo elizweni ngoba konke abafuna ukukwenza ekuphuculeni ilizwe kuzabiza amadola angamabhiliyoni alitshumi lanhlanu okuyimali athi izaphuma enhlelweni zokusebenzelana kwahulumende lamamabhizimusi azimeleyo. Umbono walumanyano ngekusasa elizwe uthathekise abaningi abangene lomhlangano lobanje abanye abagopela umnumzana Kwanele Moyo bebefuna ukwazi ukuthi ngabe bengasungula amabhizimusi abo azabe phephile na.
Thina njenge business community into esiyifisayo ukuthi ama-policies elizwe engatshintshatshintshi. Nxa kule consistent ku-policy it means investment yakho okutshalileyo ku-guaranteed.
Umnumzana Daniel Molokele yena ofuna uyancintisa esikhundleni someli we-MDCT eWange uthe umanyano wabo ulazo zonke impendulo ezifunwa lelizwe leZimbabwe.
Njenge-MDC Alliance asiphonga ukukhuluma ngokuthini kumele silungise lokho kwabulawa iZANU-PF. Sikhuluma njalo ngokuthi sakhe njani umnotho wesizwe sisiya phambili ukwenza ukuthi abantu babone inguquko ekhanyayo, whether imigwaqo, whether imisebenzi, into ezinjalo. Kodwa kuqathele ukuthi impilo zabantu ziguquke kusonakala kwemali kuphele konke.
Lo mhlangano ungenwe ngabamabhizimusi abaphuma emkhakheni ehlukeneyo. Abebandla le-MDC Alliance bona bathi abathandabuza ukuthi bazanqoba ekhethweni oluzayo, yikho sebelungiselela abazokwenza. Kumele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Kambe amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party azaphazamisa njalo na imihlangano yeCommission ekhuthaza ukukhumisana umlotha eNational Peace and Republic ngaphinda njalo eNational Peace and Reconciliation Commission. Lokhu kulandela ukuhlangana okwenziwe inkokheli yeMthwakazi leziphathamandla zeCommission yona le yokukhumisana umlotha kunsukwana ezilutshwana ezisanda kwedlula. ICommission le ihlangane leMthwakazi lezinye inhlanganiso kulandela ukukhonona kwabavela esigabeni seMandebeleni abasola indlela okuqutshwa ngayo imihlangano yokubuthanisa imbono kaZulu iCommission le. Sixoxe lomkhokheli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Siyabonga imhlangano lo kwakusiyakhulunyiswana
ngehlupheko esihlangana lazo njengabantu bemathebeleleni kakhulu sikhangelane lodaba lonolu olukhulunywa ngalo kulezi nsuku lwe-reconciliation lapho amalunga ethu ahamba khona ebambene lenhlanganiso ezinjengabobhethi lezulu besiyatshela abantu be-NPRC ukuthi bafisa ukuthi kusetshenzwe njani. Enye indaba emqoka esayethulayo kwabe NPRC simelwe ngababesimele yikuthi sifisa ukuthi udaba lwe-Guguraundi lufakwe lube lodwa lungahlanganiswa lendaba zonke ezilokwenza lokugoqelwa lokwenziwa yileyi commission. Sinanzelela ukuthi udaba lwe-Guguraundi luzimele lodwa njalo it's a sensitive issue okumele ukuthi lubanjwe ngendlela ehlukene lalezi zindaba. Kakhulu sinanzelela ukuthi okuningi okwenzakale eZimbabwe kwenzakale from 2000 ukuya ngapha njalo futhi ama-disturbances angkhona ahlukene lento ye-genocide ka-1982 to 1987. Ngokunjalo sifile ukuthi lolu daba alungeke lwabanjwa ngendlela efana nayo, kumele lubanjwe ngendlela ehlukene.
Ngokubona kwenu libona ungani nxa ingayenza imihlangano le ingaqala njalo liza ngena emhlanganweni le kungela kuphazanyiswa?
Okumqoka abantu okumele babekwazi ukuthi vele sasingayiphazamisa kodwa sasifisa babekwazi ukuthi indaba yemathebeleleni iyahlupha, indaba yeGuguraundi iyahlupha, asidingi ukuthi size siyiphathelwe ngabantu esicabanga ukuthi bangama-beneficiaries of that time, abanye abayithi moment of madness, kodwa kudinga abantu abayi-independent. Sakutho lokho ukuthi asilahlupho ingabanjwa ngabantu aba-non-partisan abagoqela abantu abanjengabo-CCJP nezinye inhlanganiso mhlawumbe ezingathathi hlangothi kwezombangazo, ngoba sinanzelela ukuthi laba abantu ababekhona bafakwe libandla engathi ngele ZANU-PF esicabanga ukuthi yibo mhlawumbe abangama perpetrators of genocide emathebeleni, esithi nasukhangele thina sithi bangeke babulala abantu babuye futhi bafake abantu babo bese besithi yibo abazolungisa lolu daba. Sinanzelela ukuthi ngaleyo ndlela kuyabe kungalungiswa ngalutho. Kanti njalo okunye esithanda ukuthi babekwazi ukuthi igenocide yona vele kayiphelanga, isaqhubekela phambili, ngoba lamanje sesibhekane lesikuthi thina i-economic genocide whereby abantu bakithi bathathelwa amathuba emsebenzi nsuku zonke. Ungathola ukuthi indlela naleyo ukuthi abantu bakithi bengasaqhatshwa kwabangelwa kakhulu i-Guguraundi ka-1982 to 1987. Ngokunjalo sithi nxa ingabanjwanga ngendlela eqondileyo yokuthi nabanikazi lezinye inhlangano ezizimele zodwa siziphathele, kufana lokuthi indaba leyi yalingalungiswa ngakuthi ngoba imathebeleni yonke le migensi ziphakathi kodubo lokuthathelwa emsebenzi ngabantu abavela kwezinye indawo ngenxa yokubhenefitha ngendaba yombhuqazo.
Alo-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Esikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UMichael Cohen, igqwetha likamongameli Donald Trump wele Melika ocutshungulwa ngokungethembeki, ubanjwe ngamandla ngumthethwandaba izolo ukuthi aveze omunye owayemqatshile. Kwabonakala ukubana nguSean Hannity, umsakazi olodumo. Intatheli izindaba yakwele Russia iwile ivela kusitezi sesihlanu yafa ngemva kokuloba udaba olwaveza ukuthi kulabanye abadabuka eRussia abathengwayo ukuyolwa impi yomndeni yakhonani. Umqoqi wenhlelo zebandla leMDCT umnumzana Bednico Bebe uthi kasoze akhulume ngokwenzakalayo kuye lebandla leMDCT kulandela ingxabangxoza esebandleni leli. UBebe wetheswa icala lokusebenzelana loNkosazana Thokozani Khuphe owaxotshwayo ebandleni leli kumaviki amabili asanda kwedlula esetheswa icala lokungemukeli ubukhokheli bukamnumzana Nelson Chamisa athi akamelanga akhokhele leli bandla. uPepe owasinda ekuhlaselweni ngabasakhulayo bebandla leMTCT kungcwatshwa uTsvangirai eBuhera laye ubengayi emhlanganweni yebandla leMTCT okwesikhathi eside ekhonona ngodaba lokwabelana izikhundla zokuncintisa lamanye amabandla kukhetho oluzayo. Simbuzile uPepe ukuthi uyakhankasa yini ekhankasela ukhetho oluzayo.
Wena uZulu wenkayi ukhangeleke ukulungisela abuyayo aka 2018 njalo uZulu wenkayi uvele uyaziwa eZimbabwe jikelele ukuthi kusukusela ngo 2000 uZulu wenkayi ukhulume wakubeka sobala ukuthi iZanu PF ngaleso sikhathi yayikhokhelwa umgabe khathe sikhokhelwa ngumnankagwa yibo abantu abadale uhlupho esikhala ngalo sonke eZimbabwe. Ngaleso sizathu ke uZulu wenkayi uyakuzwisisa ukuthi kusukisela ngo 2000 ubevele elisa ke uhulumende weZanu, wamlisa ke ngokugcwele watshengisela ukuthi uhulumende weZanu ke yena njengoZulu wenkayi kamthakazeleli njalo kasohulumende obancedisayo, uhulumende owenza ukuthi badubeke njengabantu besesigabeni senkayi, uhulumende owenza abantu besigabeni senkayi bazizwe bebandlululiwe bengasubo bantu abakhangelwa njengabanye abantu ilizwe lonke ngumayiti iZimbabwe yonke jikelele. Njalo uhulumende owenza ukuthi impilo zabantwana beZimbabwe zibe yilokhu eziko khona, ilizwe leZimbabwe libe likho yokukona. So ngaleso sizathu ke abantu benkayi sebekukhulumile ukuthi hayi, thina ngalezo sizathu uhulumende wezanu kasimfuni njalo kasoze samfuna njalo sizakwala singamfuni.
Ya manje ungasitshela ukuthi kuyahamba njani esigabeni njengoba sisizwa kuthiwa bakhona abanye abafuna ukuncintisa bengabe bandla linye leMTCT?
Well, nxa bekhona izakhamizi zenkayi abavoti benkayi yibo abazakhuluma ukuthi lo ababona efanele kumbe eqondile ukuthi abamele edalele ephalamende ngumuntu oyabe enjani. Idemokhrasi yona vele itsho ukuthi abavoti kumbe ngithi abakhethi abakhetha izinkokheli abanguZulu weZimbabwe ikakhulu uZulu wenkayi balelungelo lokukhetha lowo muntu ababona efanele ukuthi abamele edalele ephalamende onguye ke ovikela kumbe ngithi ngesilungu odefenda izifiso zabo odefenda ke ilungelo labo odefenda ke yona idemokhrasi yokuthi kufanele bakhethe umuntu abamfunayo. Ngibona ngani kuqondile ukuthi nxa kulalo othi yena ngibona ngani abantu benkayi sebemfakeke phambili ukuthi nguye oqondane lokuthi abamele kuyalokuqondile ukuthi bamkhethe lowo muntu ngoba kulilungelo labo elibhaliweyo kusisekelo sombuso iconstitution yeZimbabwe.
Alo ke umnumzana Benico Bebe umphoqi wenhlelo zebandla leMTCT ubexoxa lesi Studio 7 ekwabulawayo. Lanxa ezinye izalwane zeZimbabwe zajabula ngokususwa kwamapholisa ezitaladeni nyakenye, kathesi abanye sebesithi amapholisa kwaphenduke ngoba sokugcwele amasotsha kundawana zonke. U-Anastasia Ndlovu uyalandisa ekobulawayo.
Kobulawayo abebutho babonakala nabasakhulayo enkundleni ye-White City Stadium besenza inhlelo ezingajwayelekanga njalo bahlala emabuthweni police station. Kunsukwana ezedlileyo abebutho bebeqhatsha abasakhulayo loba nje kuyinto evamileyo, kodwa uZulu usola ukuthi kwenziwa ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho bethi akudingeki ukuqhatsha ibutho lona ilizwe lingela mali njalo kungela kwesabela ukuthi kungaqhamuka impi. Amasotsha ebutho leZimbabwe aqale ukugcwala okungenani mahloni emphakathini ngesikhathi encedisana lezinye inkokheli zebandla elibusayo ekugenquleni umbuso kaRobert Mugabe ngomnyaka odlule ngoLwezi. Ukhansila kaWard 7 umnumzana James Sithole uthi okwenzakalayo ukhahlamenza lokwethusela uZulu ukuthi ayekhetha inkokheli elokwesaba kukhetho oluzayo, ethi kufana lokwenzakala ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi.
Lokhu yinto esizwayo njalo iyasikhathaza mbe iyakhahlameza abantu izakhamizi kakhulu ezakobulawayo ngoba ngezinye indlela yokwethusela ukuthi ngaphambilini kwekhetho abantu bengahambi ukuyakhetha abantu ababafisayo bene ababamilileyo sokukwethusela besaba ikakhulu nxa sikhangela kulokho okuke kwenzakala iminyaka edlulileyo nxa sikhangela indaba yani yeGugurahundi endaweni le yeMathebeleland yikho ke khonoko kwenza kuhle kufake ukwesaba ebantwini ukuthi abantu abasoze behambe ke ekhethweni bekhululekile.
Wengeze ethi kusobala ukuthi kwenziwa libandla elibusayo ngoba akukabi ngitsho lombiko osuka kumongameli Mnangagwa lebutho leZimbabwe besola ukusabalala kwebutho emphakathini.
Okufaneleyo ngabona ukuthi ngezinye zama-demands ezifakwa ngama-opposition parties ukuthi nxa lokho ke kungazange kukhangelwe ngoba kasikezwa yena umongameli webandla even welizwe kumbe umkhokheli webandla elibusayo esima kumbe kanye konke lamasosha besola leso isenzo ukuthi isenzo esinjani esingalunganga bonke abantu abakwenzayo lokhu kabayekele ukukwenza ngoba nxa bengakwenzanga abantu kabasezobebe lokukholwa njalo kuyatshengisa sibili ukubana yena umongameli welizwe kuyatshengisa ukuthi ibandla elibusayo yibo abakwenza lokho ke ngabomo belenjongo ukuthi khona lokho kunike bona i-advantage phambili kwani okwabanye abantu bengavoti bekhululekile belokwesaba.
Evumelana lombono kaKansela Sithole, isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Alex Ndlovu uthi okwenzakala elizweni ngemva kokuthatha uZibuse bekuyinto abangayikhangelelanga kodwa bakhangelele ukuba umongameli lenkokheli zebutho zisole lesi senzo.
Ukwethusela kwabantu into ebesingayikhangelelanga kakhulu in this day and age lapho esithi khona with 38 years on besikhangelela ukuthi kuphucuka ebantwini kanye le new dispensation lokubuswa ngendlela elempucuko kakube into ekhona kulesi sikhathi esikiso. Okukhona ukuthi uhulumende kumele akhiphe istatement kumele angakuvumela ukuthi kuye phambili kanye labakhulu bani bezombutho kabakhulume ukuthi kuliqiniso yini ngoba thina sabe sifuna ukuthi nxa kusenzakala kube into ekhuzwayo sibili kuvele kibo abayibo abaphethe intambo zombuso.
Ibutho leZimbabwe lithakazelelwe nguZulu ngesikhathi ligenqula uhulumende kaMgabe kodwa ngemva kwalokho kube nensolo lacina libuyele enkambeni kodwa seliphendukile njalo emphakathini. Abanye bavunula impahla yebutho kuthi abanye bazigqokela impahla zabo. Kuminyaka endlule ibutho belicalwa ngokuncedisa ukudlibenzela ukhetho into abantu asebesesabela ukuthi ingenzeka ukhetho esibhekane lalo. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ndebele ingoma kazintsha ziyamluma isigqibela uhlelo kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Besile ngxoxo lomphathi ntambo wezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omnumzana Sibusiso Moyo ngohambo lwabo ngapha eMelika. Inkokheli zomanyano we-MDC Alliance ziqhuba umhlangano labo somabhizimusi beZimbabwe kwele South Africa zibazisa lokho okuhloswe yilo umanyano nxa unganqoba kukhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo ngo 7:30 ntambama.